Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethebeni khona abaye ababothwayo. So bakithi akasingakuphini ukuthi iZANU-PF iqhubekane nathi njengebandla le-MDC.
Isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Terry Rice sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngonhlolanja lonyaka. Ngakho obulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezinhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sesuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Not sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepperere. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa njalo uChief Pepperere wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli sicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Tendai Biti, njalo engowebandla le-MDC Alliance, utshelela umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ukusenjalo, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Terry Rice Sithole, namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebhayil, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBeyi Shaba uthi bazaphindela imthethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe benefits khona abaya ababothwayo. So bakithi angasingakuthini ukuthi iZANU-PF ixolelane lathi njengebandla le-MDC sasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabona obeyitho lecala lelade letheswa eletheswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha asithi eHarare njalo, lakithi khona eMathebeleland South sivele senze ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabotshwa ikakhulu ntasa. Yibo abasengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ophindezela kangaka.
Njengoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uLangagwa emalangeni edlule benza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesalwa. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 libandla leZANU-PF, i-MDC sizama ngazo zonke indlela kuba sikunanzethu umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimit inamba yabantu kube yindlela ukuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi layo ukuthi iZANU-PF isemandleni. Akula muntu ongababuya futhi ababuze ukuthi kanti indaba lethi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele lemabhasini ngengaba kobulawala ngelaadluleyo kade amabhasi lawo zubukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sifile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigqede ngendlela uhulumende amiyanisa ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obeyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ngingathi vele i-defense bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini, kodwa njengobe sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza ukuthi sengakhulile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla aye kubala njalo le muli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lowo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, sixoxelaye esefilabusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uhlezi elandula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kominyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempila kahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owefa Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eyevaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikolweni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edlileyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba mune munye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired general Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilichumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly reaching out to all eligible children through quality vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Gasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010 njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Africa, Europe nakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eye United Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kuncoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqhathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho silethemba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula izenhlala kahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungakwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi ma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi yi-health delivery system, sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akulalutho esilwenzayo njengamaZimbabweans.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe, uNtungakwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Ngiqinisa ukuthi iningi labaZimbabweans abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhlaka 24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelithumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane wepolio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelithumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Abantu abaningi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Gama ngoduduzile mpilo.
Wenza nduduzile empilweni?
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga ama-piece job every day.
Ekhaya?
Ekhaya uselwagwela.
Kuyinonzima ohlala lapho empilweni.
Sihlangana lokuthi sebenzisele ukudla nxa sibuya sizodinga ama-piece job endlini yabo kwazi ukuthi nishiye kungelalutho, kanye lokucabanga ukuthi umastandi uyabe efuna imali yakhe erenti. So konke kunokho kuyabe kusithwalisa nzima.
Ubaba ungapho umkakho?
Hhayi, umkamanyile asehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-piece job.
Wona la
ugcina
abantwana? Sikhanya nomkhuhlane lo suhlubhilwe corona lo wena sazivikela?
Hayi, angikazivikeli kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona.
So uzahlatshwa lawo? Awesabi?
Uzahlatshwa, hayi angesabi.
Pretty mate. Ngihlala ngani?
Emagwekwe.
Eh, wena kusitheleke kuyini udlubo ohlangana lalo empilweni?
Ube ngihlangana lalo empilweni ngokusela imali.
Sela imali? Uphila ngani manje?
Phila ngokwenza amaphisijo kumsebenzi wezandla.
Kuyini ke okwenzela izandla ongakwenza wena? Ukhulumele phezulu tantwa wozi.
Ngiyawathanga ayina, ngiyaklina, ngiyahlakula, ngiyavuna. Ngenza konke nje kwemasimini, ngiyacinta. Yonke into nje ibanjwa ngezandla.
Kunjani kodwa kuyabambika, kuyatholakala umthetho?
Ya, okwakathesi komile ngendabeni le COVID.
Abantwana bangayima?
Abantwana bayi-4.
Bayi-4 abantwana? Ubaba wabo ungaba?
Ashona.
Okay, so ngumfelokazi. Ngoba gcinayo nawe.
Inemba gcinayo.
Bangabonke lapha.
Hlala
la. Na.
Amagogo ethi.
So bakhala umama umuntu ngiyabela wena. Abakasebenzi ke.
Ngokuze ithebuli naye.
Abantwana bancane. So lokwathiwa umkakho somele ukuthi ube ngubaba la lo mama.
Yimubaba, yimumama, yimomele ufake ukuze ithebuli
ebantwaneni.
Sikelele mpofu.
Ye, ngosile mpofu hlanga lapha ke uhlala nga.
Mina ngihlala empophoma.
Wenzani empophoma?
Empophoma ikho lapha engihlala khona. Lapha engikhona kathesi ikho lapha engiziphilisa khona.
Uziphilisa nga?
Ngiziphilisa ngokuthi ngama-peace job. Ukuthi ngikwanise lapho ukugcina imuli yami.
So i-peace job uyifuna ngeyani?
Ukuwatsha, ukuklina, uku-ayina, even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula.
Labo ngabanye babantu abaxoxelo Ezra Chisa Sibanda kwaBulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yemidlalo yokuqala yenkezo yeChibuku Super Cup ichiye iqembu leChickenini leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpire Sika Group 2 omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChickenini linqobele kuBulawayo City nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kuBulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthe usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka ka-2019.
Is working in progress. I'll take a lot of positive.
Igiti kusase lomsebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulomdlalo. Nxa sikhangela phambili silomdlalo onzima olandelayo ngempela viki ezayo kodwa ngithokoziswe ukuba abafana abatshengisele ukuzimisela okukhulu la ngesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Yeah, I think we gave them too much respect in the first half.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla la kuqala lomdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhubeka kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs izadlala le leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity leHighlanders lona lizadibana lele Chicken Inn. Amaqembu kuSpire Sika Group 2 asebenzisa inkundla yePapa Fields. kuSpire Sika Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyadalela iCape United ebengutshikilo bhanqa 2 ka-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City lele ZPC Kariba abengutshikilo bhanqa 1 ka-1 kwasekuCity leHerentals lele Dynamo saChina zabhekana kungela eleni lisekulitshayela emambuleni. qualifiers ka group 3 iqembu le Black Rhinos lihlezi phezulu kwengalani ndawonye le Cranbourne Bullets ngemva kokuba ele Rhinos lichayele Tenex nge 4-1 ngomgqibelo kwathele Bullets linqobe le Manyika Diamonds nge 1 kanyanga ngesonto. Izimbamgodi yezemba ilitshe le Platinum izwe zihlezi phezulu kwengalani yesifayo sika group 4 ngemva kokuba iqembu le FC Platinum libhaxabulele wawa nge 6-0 kuthi elengeze Platinum Stars lichayele Triangle nge 3-1. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Dr. Gagaza, hello.
Yeah, what doctor?
How can I help you?
We are good at
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Induna uZwemba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tero Rai Sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.